Sithanda ukubonga i-City Council kanye lohulumende kanye le-local government esithe yavuma ukuthi kuvulwe u-5 Avenue simsebenzise njengathi thina esizisebenzayo sihlangene njenge-informal sector working group yakoBulawayo ama-association atshiyeneyo savumelana ukuthi i-City Council isidwebile ama-bays. So nge-Monday kusasa nje kuvukayo kungatholakali umuntu emgwaqweni esebenza ukwenza ukuthi sivulele i-City Council iqalise ukusebenza isidwebile. Bedweba njalo ama-bays thina ngapha njengezinhlanganiso njenge-informal sector silama-list ethu esahlanganisileyo sisebenzelana kanye le-council esizabe sesiqalisa ukuthi si-allocate abantu lapho abazabe bethengisela khona ezindaweni ngezindawo ezithiyeneyo. Silo-5 Avenue sibe sesiba lo-Bactus lapho kuzabe kusetshenzelwa khona up to Lobengula. So siyaxwayisa sike sasingena emgwaqweni sihlanganelana namapholisa kanye le-City Council sixwayisa ama-members ethu onke asemgwaqweni ukuthi ngomvulo bengathengisi kuze kumelelwe iviki iphele i-City Council isebenze bengeniswe ngokusemthethweni bonke esibatshelile bonke labathengise emavrandeni.
Laba-ke akade sebegcwele idolobho lonke babuya ngaphi?
Abanye kade sebegijima lapho kule mali khona edrobheni kuma-CBDs besiyathengisela khona kodwa belezindawo zabo. So labo sibatshelile njalo siyaqonqosela njalo ukuthi buyelanini ezindaweni zenu abade lithengisela khona. Bakhona kade abakosokusile abalamalayisensi akosokusile bakhona abantumbane bakhona abanye abalamalayisensi kwezinye indawo kodwa kade sebeminyene lapho kungavunyelwa khona. So siyacela sicelisisa ukuthi ngababuyele ezindaweni zabo bethengisela kuze sibone kuhleleke kubonakale abangelandawo yiba bazafakwa. Njalo ekufakweni kwabo kulabantu vele ababevele bethengisa khona phana emakethi yibe sizaqala ukubanika sincediswa yi-City Council i-database ikhona. So abangakarejisti kuvuliwe e-Dartmoor office eku-Bus Street duzane legodini laphana ukuthi begijime beyibhalisa ukuze bebe ku-waiting list. Njalo legodini sokwavulwa bakhona labo abangena khona exercises being done ekuthi abantu beverifywe bengene bethengise. So siloyisa ukuthi sibe loBulawayo omuhle, uBulawayo clean, uBulawayo ozasinika isanity e-right. Sinanzelela ukuthi sile cholera kulezi nsuku sihle siyivimbe masinyane kuBulawayo kade ingakabhasi kangako. So sizama ukuvala siclean uBulawayo ethu ebuyele kube nguBulawayo nalwana oma-kings and queens. Singananzelela ama-kings and queens abantu abahlala besimati so that sifuna ukuthi sihlale sismati.